So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 17 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
I-system ye-ZANU-PF nge-dictatorship. Kodwa ke nxa sesiqhathanisa ke umnankagwa lo mgabe, umnankagwa ukhanya eyiwesi dictator okudlula umgabe.
Abebandla le-CCC batshele umhlangano wamalungelo oluntu owe-Geneva Summit for Human Rights and Democracy ukuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa mubi ukwedlula okamuyi uRobert Mugabe.
Lonyaka ilanga le-Ida Hobbit lithakazelelwa ngaphansi kwendikimba ethi Together Always, United in Diversity. Lindikimba ibalulekile ngoba amalunga e-LGBTIQ community aqhubeka ebandlululwa.
Abathandana bebulili bunye, abe-lesbian, gays, bisexual and transgender, LGBT, bakhala ngokuthi eZimbabwe lokhe besabhekane lokungananzwa kwamalungelo abo. Umongameli Filipe Jacinto Nyusi wakwele Mozambique ufike eHarare namuhla kuhambo lwakhe lwensuku ezintathu lokwethekelela eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Filipe Jacinto Nyusi wakwele Mozambique ufike eHarare namuhla kuhambo lwakhe lwensuku ezintathu lokwethekelela eZimbabwe. UNyusi ukhangelelwe ukuqhuba inkulumo losowabo umongameli Emmerson Mnangagwa ezokuqinisa ubudlelwano kuzivumelwano eziningi-ningi ezalotshelwana ngamazwe omabili esebenzelana phansi komanyano weZimbabwe Mozambique Joint Permanent Commission Corporation. Amazwe omabili alobudlelwano obuqinileyo obaqalisa ngesikhathi esalwela ukuthola uzibuse. Lalapho esethole uzibuse eleZimbabwe lancedisa kakhulu eleMozambique lapho se lilempi yomteni yababelwisana lohulumende aberenamo. Isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fadzai Mahere utshele umhlangano omkhulu obuhlaziya isimo samalungelo oluntu emhlabeni jikelele owe-Geneva Summit for Human Rights and Democracy oqhutshelwe kwele-Switzerland namuhla ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ungumbusi omubi ukwedlula umuyi uRobert Mugabe. Umhlangano lo ungenwe ngabalwela amalungelo oluntu labamabandla aphikisayo abavela emazweni achiyeneyo. Abaningi babo bebekhala ngokuthi amalungelo abantu ayephulwa mahlayana emazweni abo. Umayere uthe uMnangagwa ubopha abaphikisa umbuso wakhe mahlayana, wathi ukuhlukuluzwa kwabantu eZimbabwe kuqhubeka kusiba kubi. Sixhume ukhansila we-CCC kobulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu, yena othi amqoto amazwi kaMayere.
Umbuso webandla leZANU-PF uvele wona ungwe-dictatorship. I-system ye-ZANU-PF nge-dictatorship. Kodwa ke nxa sesiqhathanisa ke umnankagwa lo mgabe, umnankagwa ukhanya eyiwesi dictator okudlula umgabe. Sakhangela izinto esezenziwe ngumnankagwa ezimbi ngesikhathi esifitshane ethethe umbuso ngodlingo 2017 sezizilenga kakhulu. sokusethusayo sokukhanya ukuthi uMnangagwa uWesley udlula umgaza and singakhangela imbali uMnangagwa ngesikhathi seGugurahundi nguye ayengumminista okhangele ngama-CIO inhloli abantu benyamalala abantu bebulawa siyakhangela sefake oba uminister of defence njalo kwiminyaka edlulileyo yikho kwakuqunywa khona abantu izandla kuthiwa long sleeve short sleeve na eduze lombuso uMnangagwa avela kwenzayo kuwesi kube udlula kukamgaza ngamafitshane singathi uMnangagwa ebevele yisigijini sobubi embusweni kamgaza ngokunjalo-ke bengumntwana ofunde wamasa kakhulu-ke ububi le-detectorship yikho sesibona wakho umbuso-ke usumubi usuwesi omdlulo kamgaza
Ngapha imizekeliso empili emithathu baba Ndlovu lapho ngabamba khona uthi hayi uMgabe kazange akwenze okunje kodwa uMnangagwa uyakwenza
ngikasikhangele udaba lukaJob Sikhala osekwanise umnyaka evalelwe engakhithwa bail engetheswa kumbe icala lemeda engetheswa kumbe icala lerephu engetheswa icala elinzima kakhulu kumbe le-treason asomacala wetheswayo kodwa uvalele kuze kufike lamhlanje kuzaze kufike ukhetho evalele uJob Sikhala yinto embi kakhulu yena leyo bese sikhangela le bhili yena le efuna ukuvalela inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zisebenze zikhululekile elizweni yibhili esifakwe nguhulumende ka-Emmerson Mnangagwa ibhili engazange ibe khona ngesikhathi sikamgaza ngokufitshane kwakhona khona lokhu iyatshengisela-ke ukuthi uMnangagwa-ke ulocuku-ke uyadlula uMgabe khatshana-ke nge-detectorship
umnumzana Edwin Ndlovu ngukhansila webandla le-TCC kobulawayo sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi kavumelani lamazwi kamahere
mina kuyangidanisa kakhulu okumangalisayo ukuthi uthole umuntu weZimbabwe ohamba esiyakhuluma kubi ngomongameli welizwe ngoba uyi-opposition ngoba ufuna ukuthi izinto zikhanye zizimbi elizweni ngalokho akukhulumayo kumbe njengakhona ukuthi abantu abanye bahamba besiyacela ama-sanctions ukuthi ilizwe leZimbabwe kufanele kukhuluma kubi ngelizwe lakho kodwa angiyali ukuthi umuntu ilungelo umuntu lelungelo ukuthi akhulume iloba ngonanjani ngobani kodwa-ke into engidanisayo ukuthi sizame ukuthi sakheni ilizwe lethu nangomuntu ophuma esiyaphandle esiyakhuluma ukuthi uMnangagwa mubi kwedlula umgaza uyazi khonoku kuyadanisa kakhulu ngingakhangela ukuthi into naleyo ayikhulumayo khangela ukuthi ngemva kwazivuko kokuthi uMnangagwa sengenile esihlalweni ngesikhathi esiqedisa umbuso kamgaza ukuthi wamukele njani abantu be-opposition kunye labo-Tsvangirai wahamba waze waba ufinyelela la ezindaweni zabo begula oTsvangirai wahamba wabalaphisa khona ngale zama ukuthi kuhlangane abantu besebenze ndawonye wavumla ngitsho lokuze nama-political parties amntu ahlale phansi alungise iindaba zabo ezisuphayo iPoland wayenza konke akwenzayo ukuthi avumele ukuthi elizweni kube lokukhululeka uMahere ukhuluma khonapho kuyikuvuleka kwespeci sokukhuluma kuhle ukulungelo loluntu okuvulwe nguMnangagwa ngesikhathi sikamgaza abantu babekhuluma bekuthalaza
Ave-TCC bathi okunye okuveza ububi bombuso kaMnangagwa yikuvalelwa kukaSikhala ejele leChikurubi ulapho asefikisa khona umnyaka encitshwa ibheyili encitshwa ithuba lokuthi akhululwe ngebheyili amacala akhe sathonisiswa
uJob Sikhala ngumuntu owahamba emakhothi ebotshiwe ikhothi angazi ukuthi lapha mina ngibona ngani kule kumele sihlonipheni ingatsha ezintathu zikahulumende i-judiciary legislature le-executive kodwa nxa sokuzakhanya sokuzadingeza indlela ukuthi uMnangagwa aphinde phinde elwa ngumantshi ayeba ngujaji ayebe ngu-prosecutor general ngezindle ayengenela indaba kanti ingane kuthiwa sikhuluma nge-rule of law kungani sikhuluma nge-rule of law i-rule of law yekhona eZimbabwe elizweni lethu yasebanana republic leyo so sokumele uMnangagwa keengene ekhoti ethi khululani uSikhala kuyicala lakhalala yiko kumele kokufunwa yi-opposition
umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF Umkhokheli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa uthi luqhutshwa kahle uhlelo lwe-consensus candidate selection olokudinga abazamela ibandla lakhe kukhetho olukhulu lwelizwe oluza kwenziwa lonyaka. UChamisa utshele Studio 7 ukuthi sebeqedile uhlelo lolu endaweni eziningi ngaphandle kwakoBulawayo laseHarare. Uthi uZulu uza kwaziswa kunsukwana ezilandelayo amabizo alabo abazancintisa bemele leli bandla endaweni ezithiyeneyo. Uphinde wathi ibandla lakhe likhulumisana lenkokheli yezwekazi laseAfrika ikakhulu ezansi yalelizwekazi mayelana ngalolu khetho. Uthi kumele kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo lonyaka ukuze kube lentuthuko eZimbabwe. Kodwa uChamisa walile ukuveza amagama abakhokheli asihlangane labo. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi ukhetho luzaqhutshwa ngendlela ekhululekileyo. Sixoxele umnumzana Sithan Chiroza isikhulumeli se-TCC koBulawayo ngokwenziwa nguChamisa kuzwekazi le-Afrika.
I-diplomatic offensive iqakathekile kakhulu ku-Southern African Development Community eSADC ngoba kulezinto eziqakathekileyo ezisilela kwelethu okuthi abantu abavela phande kwelizwe kumele bazwisise. Kwakuqala i-voters role e-ZEC, ngoba sibona ukuthi i-ZEC ithuba ngokuthi sokukhanya kuyisiphamaso samabutho awelizwe. Kukanti-ke amabutho elizwe kumele asebenze njengonompembe kanobhutshuzwayo. Nxa kudlala lokhu izinguqu laphana unompembe nxa etshaya impemba yakhe uyabe ekhayelela ukuthi unompembe kala hlangothi, kala bandla, kala team yebhora abe eyisekela kumbeni eyifavor nxa sikhuluma ngesikhiwa. But okwenzakala ezweni ukuthi amabutho sokhanya vele asekelana le-ZEC njalo amabutho ayabe ekhuluma mgceke ukuthi basapota izane. Khonokho kubi yinto yokuthi abantu emhlabeni kumele babekwazi ukuthi kuye kukhona lapha ezweni.
Kukhomba njani nxa sikhangela ezokhetho oluzakwenziwa lonyaka?
Okunye futhi udlakela lolu silubona lusetshenziswa ikakhulu abantu be-ZANU PF bechaya kumbeni lokubulala amalunga e-Citizens Coalition for Change. Lokho cela even khonoko okhunywa nguChiwenga onguye umsekeli kaMnangagwa ekhuluma esethusela amalunga e-Citizens Coalition for Change. Isikhangele futhi ukubotshwa kwabantu wabo Job Sikhala labo Jacob Ngalivumi ukuthi konke khonoko kungenisa ukwethusela ukuthi abantu abakhululekanga lapha ezweni ukuthi bakhampeni. Okunye futhi ukuthi imhlangano amarali ukuthi abantu behlangane bekhululekile, sibona ukuthi kulelizwe vele akukho. Abantu sebeze becabanga ukuthi kwesinye isikhathi enxa umgabo wayengcono kulalo ndoda kusadalale okhona okakathesi.
Umnumzana Swithan Chiroza isikhulumeli se-TCC koBulawayo. Lanxa sekube lentuthuko emhlabeni jikelele ekulondolozweni kwamalungelo abantu abayizitabane eZimbabwe, lokhe besabhekane lodubo lokubizwa ngamagama bekhangelelwa phansi njalo lamalungelo abo engahlonitshwa. Kubika uMavis Gama.
Ngesikhathi eleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni ilanga le-United Nations International Day Against Homophobia, Biophobia le-Transphobia mhlaka 17 Nkwenkwezi, abe-Gays and Lesbians Association of Zimbabwe bathi basebenza gadalala ekuqhuqhuzeleni ukudalwa kwesimo esingelanzondo kodwa esilothando. Umqondisi enhlanganisweni ye-Girls uChesterfield Samba ulandisa ngokuqakatheka kwalolu suku olwabekwa eceleni ngabomanyano wamazwe omhlaba iUnited Nations.
It's a day that we commemorate and reaffirm and reflect upon issues to do with equality.
Lusuku esikhumbula ngalo njalo siqinisekisa kabutsha ngezindaba eziphathelene lokulinganiswa kwamathuba, ukungabandlululi kanye lokuhlonipha bonke abantu ngokunganaki ubulili noma ubunikazi bobulili.
Omunye wabaphila lesimo sabathandana bebulili bunye, uProsperity, uthi leli langa linanzwa ngenhloso yokugcizelela amalungelo e-LGBTIQ community. Uthi leli langa libuya njalo lincedise ukukhuthaza uZulu kumhlaba wonke jikelele ukuba ahlalisane ngokuthula njalo emukele amalunga e-LGBTIQ community.
Lonyaka ilanga le-Ida Hobbit lithakazelelwa ngaphansi kwendikimba ethi Together Always, United in Diversity. Lindikimba ibalulekile ngoba kuzwekazi le-Afrika lasemhlabeni wonke amalunga e-LGBTIQ community aqhubeka ebandlululwa.
Lokhu kugcizelelwe nguStewie LaSavage okhuthaza uZulu ukuba axhasane laba kulolu hlangothi lwe-LGBTIQ.
Kimi i-Ida Hobbit lilanga elihle kakhulu ngoba lilanga phakathi kwamalanga amaningi kakhulu lapho esingathola khona ukuzithakazelela ubuntu bethu, esingathola ukuzithakazelela njengabantu abahlukene labanye singela kwahlulelwana.
Kodwa uZulu weZimbabwe ogoqela uMnumzana Michael Mpala uthi akwamukeleki lokho okuchiwe yilabo abayizitabane elizweni.
Mina ngombono wami ama-human rights sibili kodwa isinto sethu asikuvumi.
Lanxa isisekelo sombuso singakubekanga sobala ukuthi kulicala ukuba yisitabane, asikuvumeli ukuthi bachade laba bantu ezinkonzweni loba emithethwandaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa watshela umhlangano we-UN General Assembly ukuthi lanxa kulilungelo labo abayizitabane ukulandela izifiso zabo, yena lohulumende wakhe bezolandela okumunyethwe isisekelo sombuso sona esingavumeli ukuchada kwabantu bobulili obufanayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amapolisa athi namuhla abophe abacatshangelwa ukuthi ngamasela abayisishiyagalolunye kobulawayo ababikwa bebehlasela izakhamizi ikakhulu emalokitshini. Njalo omunye wabo ngusomabhizimusi we-Plumtree, uMnumzana Limukani Khupe ohlala e-Range Mall. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo uMnumzana Bedniko Ncube utshengise intatheli zindaba izibhamu ezibikwa bezisetshenziswa ngababotshiweyo, ezinye zazo zingezokukhohlisa. Kwathi izibotshwa lezi lazo zabukiswa emphakathini, uNcube ukhuthaze izakhamizi ukuthi ziqinise amafasitela lezivalo ngama-burglar bars ukuze zivikeleke. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo uMnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association.
Wokuqala umsebenzi omuhle singathi wenziwe ngamapolisa bakobulawa besiba lehlupho olukhulu labona abantu abagamle iziqiyule bezihamba zitshintshela abantu, ezirobha abantu, ezihamba zitshintshela abantu ezindlini. So-ke bona bani abantu abakhanya bebanjiwe lanxa singavele ekhotho ukuthi libo kodwa iqiniso lokumsebenzi omuhle, sibona ngathi kuzehlisa inani labantu ade zimele ukuqala ukuxokozela phandle lapha. Njalo sithemba ukuthi ingxa yamapolisi engala nabo bangathola abanye babo ngoba bazabe ngenxa yezi-information yibo bangayithola. So kuyajabulisa ukuthi kube njalo, sesifisa ukuthi njengezakhamizi zathi sisebenza kuhle amapholisa nxa kulento enjengalezo esigange hlaza amapholisa siwathiyela besezimsebenzi ukuba ngathi sisisinde empilweni zethu engajenzile impahla zethu njalo singabulawa ekuhambeni kwena.
Uhlupho lwamasela la ahlomileyo singathi beluvele lubhahile yini edolobheni lakobulawayo?
yebo hlupho olukhona ngeke ngazo sihlupho soluneenkodo livele siza lapha lalapho uzakuthiwa abantu lakukhona bakulanto abathala amahluka nabakulezembalezi bagcwele igama lonke zothi ababonele ngalo babonele ngalo babonelele ngalo so-ke singathi thina uba khona bakhona so-ke ngile qiniso lokuthi laba abanjwe kuzehlisa inani sethemba lokuthi engxenye labanyaka abantu abazabanjwa kodwa-ke uqiniso ukuthi abantu bagcelezi nayakwazi ubulawayo omhle xa usibanjela abanebathokoze ngoba ngibone ukuthitshela laphana abantu ukuthi abaebizobakhangela xa wakuwatshentshelela abantu zamala umukhangela isitheni njalo amathela ungabanje abanye akaibhumbili kancane banjalo abantu bakhona kuye kungathi kubethi umoya kancane kodwa ngibona kathi hhayi inani liza kwehle ngoba kanti njekungasesisebenzi uma ungazahambe yonke esaa abantu endele ezindlini thathela impahla zabo
ye sibonile njalo amapholisa exwayisa abantu ukuthi beqinise ukuvikeleka ezindlini zabo befaka ama-bugler bars emawindini lezivalweni kulula yini lokhu kuningi lezakhamisi
esingathi thina kungathi kungalula ngenxa yokuthi impilo inzima kodwa eqinisweni ukuthi vele kahlehle indlu yindlu kufane sizile amabhazi ngiyavuma kufanele abe khona sibe neqiniso lokuthi le minyango ithinekhiye okuzayo siyafaka sibe lamawenyana phakathi kungaba kuqakathekile njalo sethu nakhona bofudi vele indawo ezinyeso sikhuthaza abantu lezi mota zethu ezinye abantu balalisa imota phansi ize ziqhekeziwe khona kubana sekubalekele nxa kungava imota ziye emakhampas lo kuhamba nje kusuku kakhulu sekubalekeleni ngoba abantu kulesukubabulawa lamagesi kwesikhathi abengekho abantu amasela kuzathatha ithuba khonaphana so kuqalele sikuxwayiswayo sikwenze kube njengalokho siyavuma ukuyenza khamidlasa sibe lo mlanda sihlale nethinti kwenze ukuthi sivikele ukuthi wentelakele amasela
singathini ngokunikwa amalayisensi kwembhobho sibona ukuthi lo omunye kuthi busemthethweni
kuba kuhlungu ukuthi nxabansebenekeleyo mbhobho sebesebenza okugaga kodwa-ke siyaxwayisa kakhulu ukuthi engxenye lamapholisa ngasezixabe zambufethe abantu kaphana abantu badinga imbali yomuntu kakahle kuye ngaba ngusomabhuzimusi ye kodwa badinga thile imbaleke kakhulu eyidingisa ukuthi iyisimo bani kodwa sizama ukuthi ngeza kubalekela lokhu umbobo ngawunika abantu bakhanye kodwa kuqakathekileyo ukuthi sithande ezakhamizi sifulela amehlo sinanzelele laba abantu esibabonayo ngathi siyabacabangela amapholisa abekwazi kakhulu kana abantu abalembobo lezikhali lamabhemba laba sibathele amapholisa masinyane babantu ngoba impilo zethu ziqhathiwanazifikeleke lezi ziphile bese sikwanje amapholisa ukuthi abasiqhubeki ngomthenzi omuhle babambe ezinye iziphile zikhona phandle ezingabe zisele ngoba zikhona eziseleyo phandle
umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 sokuqhamuke umkhuhlane woqhuqho lamaqhubu ezifuyweni osubulele inkomo zabahlali beMangwe leKhesi abafuyi benkomo abanengi bathi sebehlalela evalweni besesabela izifuyo zabo ukuthi zizaqedwa yilumkhuhlane. Kubika u-Ezra Chisasbanda.
Zikala ezimathonzi zakamizi ngolahlekelwa zinkomo zabo nganomkhuhlane. Umnumzana Bhunu Ndlovu wakonhlupho eKhezi ube nenkomo eziningi isibaya sesivalwa.
Ezinye zatshontshwa endleni lomnyama kade senzelele two. Ezinye kobe ezingu-2 zivele ziyaqhuqa uthembisa ukuthi zizaphila. Umkhuhlane we-lambskin inkomo yazibona ziphomba ukuphuma amapuntupuntu. Hayi i-lambskin yona leyo ezinye uphomba ukuzifela ungakwasi umkhuhlane okhona yiwuphi.
Mnumzana Sikhwini Moyo wekhalanyoni emangwe layo udabukile.
Bendenkomo ezingu-7 ezintathu zafa ngalowo mkhuhlane wokuqhuqa lo we-lambsamba. Khona lonyaka nalo odluleyo kube ne-drought ngilahlekelwe futhi ngezinye inkomo angisakwazi ukuthi ngenzeni.
Usobhuku Innocent Ncube weMambale ko-Chief Bango uthi inkomo ziphelile esigabeni sakhe ngomkhuhlane woqhuqho.
Ziyafa kakhulu inkomo asiseli inkomo zifikelwe yimkhuhlane eminye kade siqala ukuyibona
kuthola ukuthi i-veterinary ayiyazi
umkhuhlane we-lambskin uvame ngesikhathi sezulu kodwa uhlasela inkomo nanxa kuqanda. Udokotela wenyamazana lezihulumende lwe-veterinary services uchaza ngalo mkhuhlane.
Umkhuhlane ohlasela inkomo ubangela ukuthi zibe namakhulu ngokuya kwesikhathi na usaqalisa kodwa kuyabe kunamakhulu kuyaba nethozi sithi i-fever i-temperature ibe isithuthi inkomo uboya bumile abantu buyama lokudla ikhathi sokwehlula ukudla ngokuya kwesikhathi sokuqalisa amakhulu. Umzimba wonke sibe ngeni lapho yabe isiriyasi inkomo ngethu ya ukudla cinisifo.
Uya ephambili echaza ukuthi umkhuhlane lo ubangelwa yini njalo memetheka kanjani kuzifuyo lokuthi abafuyi bangawelapha njani.
Umkhuhlane lo ubangelwa yigciwane le virus ebangela umkhuhlane lo ngathi mabili amavirus angkhona kona kufana linikezwa ngamasithi ngama-biting insect njengama-mosquito khona olumayo ngesikhathi nangathi kuyachisa. Uma kuthe usuqhambukele umkhuhlane lo ezigulayo ziyelatshwa ulatshwa ngumkhuhlane i-antibiotic enjengepenicillin.
Abafuyi bakulomhlubulo bathi akuna ma-ofisi e-veterinary services aseduze lalapho abahlala khona ukuthi basizakale ngokujova kwezifuyo zabo ukuthi zivikeleke emkhuhlaneni ehlasela izifuyo zabo. Ngimele Studio 7 eKhezi, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lo nkosazana Sazini Malaba ohlala eBilitane olinhlanganiso elwela ilungelo labesifazana njalo eqhuba inhlelo ezijiyeneyo eziphathisa abesifazana laba. Nangwe xoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Umsebenzi engiwenzayo ngokuncedisa abantu abaswelayo ekhaya kwelakithi eZimbabwe lokuthuthukisa omama nje abalapha eNgland kanye laseZimbabwe, sithuthukisana sincedisana sibambisana entweni zonke esizenzayo, ama-projects ukwakha izifuyo, into ezifana nalezo.
Singathi ke uhlelo lolu lubizwa kuthiwa kuyini nxa ungasitshela nje ujule khona?
I-organization yami ibizwa kuthiwa yiMthwakazi Queens lapha e-UK, e-England engikhona. Kodwa eZimbabwe sibizwa kuthiwa yiMathebele Queens. Kodwa siyinto eyodwa nje, satshintsha nje kancane ibizo ukuthi kungabi lokungama-clashes okuthile okungaba khona endaweni yaseZimbabwe, ngoba asikho ku-politics, hayi. So sasifuna nje kube sobala khona lokhu kubana, hayi, asithi be-politics thina.
Yes, ngathi ke kuyini okwenzayo kunhlanganiso le?
Inhlanganiso leyi igoqela into eziningi kakhulu esizenzayo, Baba Dube. Njoba ngishilo ukubana siyathuthukisa omama, so ama-projects esesiwenzile over the years yikuthengelana ama-properties ekhaya kwele Zimbabwe, yikuthengelana izifuyo. Sike saba le goat project recently, besiyi 40 in this goat project, umuntu lemuntu ethola imbuzi ezingu-10. And ngathesi esikukhangeleyo ukuthi end of May siyaqalisa i-cattle project, so siyabe sithengelana inkomo zokufuya ukubana lathi singomama sinje singabe silokhu silinde obaba ukubana yibo kuthiwa babheke lokhu nguye baba sukume semsebenzini lathi kube khona esikwenzayo sincedisa. Asitsho ukuthi sithi 50-50, hayi, kodwa sithi hayi, lathi siyabambisana labo baba siyenze lathi siphakama njengembokodo.
Ye, so likwenza njani nxa ukuthi le ngu-40 liyabe liyafaka malini kolapho kwenza ukuthi umuntu athole imbuzi kumbe ezingu-10 kumbe iwatch ezingu-10 kumbe
Yeso, ama-projects ethu esikhathini esiningi ahamba kwebanga esingathi 10 weeks. So siyagrupana sibe ngu-10, igrupu ibele 10-10-10. So i-10 liyana siyachayelana imali every week. So njengokuthi ingxenye imbuzi ezingu-10 nxa, for example, maybe $500. So every week siyakwazi ukuthi nxa singu-10 siyabe sikhipha $50. Sithenge lo okokuqala, iviki elilandelayo sithenge lo wesibili, iviki elilandelayo njalo njalo kuze kuyephela. So ama-groups la ebengu-4 esile 10-10 phakathi.
Kuyasebenzeka nxa kunjalo?
Kusebenzeka kuhle kakhulu. Kodwa ihlupho sibe lalo kancane, ngoba futhi sizangena kuma-boergoats. Ama-boergoats lawa siyabe siwathenga kwele South Africa. So sibona ukuthi njengoba siyabe siwathenga kungani kukhatshana, kulento zama-transport, ama-permit, into ezifana nalezo. So sase sibona ukuthi no, ngcono siqoqe imali. Imali liyana ingathi singaneno, sesikwazi ukuthi sikwanile imbuzi zomuntu wonke, sesihambisa ke sesiyathenga zibuye zonke ka-1 sesiqedile. Kodwa ngasemva besikwenza ukuthi sikwenze ngeviki ngoba into zonke besizithenga beziseduze nje eZimbabwe khonaphana ekhaya.
Nxa kuyukuthi kulabantu abafuna ukuthi bangene kuhlanganiso leyo, kumele benze?
Bangangena through i-Facebook page yethu, iMthwakazi Queen.
uNkosazana Sazini Malaba isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilithane. Lingayika channel liyalandela uhlelo lwe-Live Talk Diaspora Forum, lapho esikhangela khona udaba lwabeZimbabwe abaseSouth Africa abalamaphepha asephelelwa yisikhathi. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo Lilale.